Odokotela abaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ZADA bemba phansi besithi kabayikuphindela emsebenzini uhulumende engakalungisisi lokho abakhala ngakho. Bafuna axolise umphathintambo wezempilakahle uParinyathwa, axolise kuZulu amqambele amanga ukuba sezilungisisiwe izikhalazo zabodokotela ezibangele ukukhalala kwabo umsebenzi. Kungoxo lentatheli zindaba emkhosini wokunanza usuku oluqakathekisa impilakahle yemlonyeni lwe-World Oral Health Day owenzelwe eHarare Gardens, uParinyathwa ubekhanya ezisusizi ecela odokotela ukuba babuyele emsebenzini babe lozwelo ebantwini laloba bemzondele umqhatshi wabo. Lanxa lokhu kungasikwakuqala odokotela bekhalala umsebenzi, uParinyathwa uthi okunye okubangele inhlupho ezikhona phakathi kwabodokotela nomqhatshi yisimo somnotho welizwe ongemuhle. Kodwa isikhulumeli sabodokotela phansi kwenhlanganiso yeZADA uDr Mxolisi Ngwenya uthi ababuyeli emsebenzini zize zilungisiswe zonke izikhalazo zabo.
Yikho-ke ukuthi ngaleso sikhathi nangalezi thuba sithanda ukwazisa uZulu weZimbabwe ukuthi thina eZimbabwe Hospital Doctors Association silokhu siqhubeka ngesitrayikhi. Uminista uParinyathwa ezebuye netshele abantu into eliqiniso ngoba kasizange singene isivumelwano naye ngenxa yokuthi kulezi ndaba ebesizama ukuthi sizikhulumisane naye, kodwa lokubambeka kwakhe kuyahlupha.
Ukhuthaza abasezikhundleni zaphezulu kugatsha lwezempilakahle uDr Ngwenya ukuba mababuyele kuZulu bayemtshela okuyikho okwenzakala ekuxoxisaneni labo.
Indaba eyenzakelayo ukuthi uminista uParinyathwa leyo services board kabakhulume kahle lathi ekuzwisisaneni kwakhona. Basika kithi bekhuluma into ezingasizo ezingangokuthi basinika $5 per hour bona eqinisweni bekwazi ukuthi basinika $15 per hour. So leyo 50% okuthiwa yengeziwe yi-75 cents. Njalo kabakhulumi lutho ngendaba yama-medical allowance ethu, kabakhulumi lutho futhi ngendaba yama-rural allowance. Ngemva kwakhona oku kabakhulumi lutho ngendaba yokufaka imithi nemitshina ezibhedlela. Lokhu kwenze odokotela abaningi babamba ukuzonda kakhulu.
Odokotela laba sebenensuku ezingamashumi amabili selokhu baqalayo ukukhalela umsebenzi bekhala ngendlela abaphathwa ngayo emsebenzini, iholo eliphansi, ukuthilela kwempahla yokusebenzisa lokunye okuneginengi. Inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzisana loZulu elizweni ogoqela eyamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights lazo zikhuthaza uhulumende ukuba alungisise udaba lokukhalala umsebenzi wabodokotela ngokuphangisa ukulondoloza impilo yabantu esisengozini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisigama.